Endabeni zethu lamhlanje. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi uProfessor Jonathan Moyo sokumela achiva ndla lesanu PF lohulumende kamongameli Robert Mugabe. Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi sokuqhamuke udlakela kwezinye indawo zelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe ungena umhlangano weAfrican Union kwele Ethiopia. Abantu bemakhaza eCholocho bathi bathakazelela uhlelo lwabesifazana olwe Waiting Mother's Home. Sizalethulela ezemidlalo, Thiyani Ndlebe lizizwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomncintiswano weCOSAFA Castle Cup owenzelwa kwele South Africa lapho iqembu lama-Warriors elenze izimanga. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngu-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.